asilanto esingathi thina sile ndlela eqondileyo ebasobala kubani kumbe seChina kumbe seEngland kumbe seBrazil ube lolwazi lokuthi imali yakho ungayifaka ukuyikhipha kwakho uyikhipha ngalindlela njalo akula muntu ongakuphambanisa ngayo. Manje thina sisuka sikwekele ufake imali, ungafaka imali sisifaka imiphetho emini engabi siba khona eza ukuthi udane ukuthi imali yakho usuyifake khona phana uzayikhipha njani. Yilo uhlupho esilalo iZimbabwe, uhlupho lwethu ukuthi sihlabela ingoma eziningi ezenza ukuthi laba abalezimali kube nzima ukuthi labo bahlabele lathi ngoba siyabe sihlabela ezethu ingoma abangazaziyo. Konke ngale kukothisa umbanje nakukoza isikhosikile uzathola ukuthi thina njengohulumeni asikhangeli ukuthi lokhu kuze kunceda njani abantu, ikakhulu ebuqaleni ukuthi kumele kuncede abantu abayibo abanikazi belizwe. Abanikazi belizwe asiwobukhokheli kodwa ngabantu abasezweni. So uhulumende kumele ukuthi alibuyakhangeli ukuthi lapha kumbe kusethusa umbanje nxa kungumsebenzi oqhatha abantu asithi kumbe abantu abayi-2,000 kumele izifiso lalabo abantu labo abayi-2,000 sibe yiso esimqoka lan abantu abayi-3 kumbe abangu-10 ababe bekhangela ukuthi imali lezi zingene ezikhwameni zabo.
Yes.
Luhlupho esilalo ezweni leZimbabwe.
Yes, ngenise unyoni khonapho baba Njoni, ngena ngamafitshane khonapho.
Mina ngokubona kwami ngivumelana lo honorable kokunye ngithi ukhanya ngani kule zinto ezimbalwa ezikhathazayo ukuthi inhlelo zokuthuthukisa umkhonomi ezingaba njengama-projects la abantu eziphumelele. Okokuqala, akula sivumelwano kuhulumende ukuthi oyiyo uhlelo oluqondileyo kumele luqhutshwe lokuthuthukisa ezomnotho yiluphi. Abanye bakhuluma nge-indigenization, layo kayivunyelwananga ukuthi i-indigenization le izaqhutshwa njani, kuhamba njani, njalo ivela ngaphi. Kakula sichwayisiso esenza sizwisise ukuthi ikhangela ziphi izigaba zomkhonomi ithiya ziphi. Nanku phela kuyathiwo ngesikhiwa kuthiwa capital is a coward, kusitsho ukuthi laba abafake imali zabo bayaqhuqa nxa umumo ungani kawuqedakali bengakwazi lokuthi kuyakhulunywa ngokhetho kubuye kutshintshwe kuthiwe hhayi ukhetho kalukho. Kunzima lokuthi bahlele babekwazi ukuthi kusasa bavuka belo hulumende omutha kumbe nguyena lo ofana nayo, nokuthi nguyena lo ofana nayo uyavuka etshintshile kumbe uyaqhubeka layo. Zonke zona izinto eziphambanisayo uzokuba khona le ndlela yokuthi vele akula into ekuthiwa i-one stop shop.
Nxa-ke sesikhangela babahlala ukuthi umumo wenotho yeZimbabwe ulokhe uphansi kakhulu, kungathiwani-ke ukuze kulungiswe kuloko okuhluphayo?
Kumele sibe nomthetho ongaguqulwa ngumuntu ngokuvuka ebuthongweni enze eminye imithetho. Kanti-ke iminyaka le eyazikhangelele ukuthi umthetho lo oyabe ufakiwe uhlale uze kuye kuphela lowo mnyaka ongazangeisihlelo, yikho kungenza imali iqalise ukuthi ingene eZimbabwe ngoba baningi abantu abafuna ukuthi babuye eZimbabwe bezohlanyela imali yabo kungelani lento ye-indigenization. Abantu sebehlabela kakhulu nge-indigenization ingani yinto ethusa kakhulu abantu abalemali zabo abaphandle. Ayisikho lokhu. Okuyikho kumele kuqonde ngesilungu bathi you have to have stability, political stability. Thinxa uhulumende engekho stable akula investment ingangena ngoba akula muntu ongafaka imali. Ngazake ngiye endaweni lapho sengingalahlekelwa imali yami ngenxa yokuthi uhulumende wakhona uyabe ingaqondanga elobuthosi phakathi.
Baba Nyoni, isikhathi sesipheleleke lapha. Nxa sikhuluma kunje nje kungazani imisebenzi iyahlupha, pho-ke abantu okumele bethole imisebenzi baningi kanganani khonapho eZimbabwe?
Ngokuzwa kwethu sizwa kuthiwa over 80% of the labor force, abantu okuphuza ukuthi ngabe basemsebenzini kabasebenzi. Asilaqiniso ukuthi kungabe kuliqiniso kangakanani, kodwa esikwaziyo ukuthi ungakhangela baningi abantu abangela misebenzi sokuze babangela ukukhula kwento okuthiwa yi-informal sector, indlela yokuziphilisa ungekho emsebenzini. Konke lokho kutshengisa ukwehluleka kwahulumende wenkazatho loko abathi ngomanyano ongalethiyo i-stability. Ngiyezwa u-honorable lapho ukhuluma ngokuthi i-indigenization ayisiyo eyenza abantu banga-investi. Esikutshoyo yikuthi njengoba kungela policy clarity, esingathi ngesiNdebele yikuzwisisana lokuvumelana ukuthi inhlelo zokubumba umkhonomi lokumkhulisa zimanjani yikho phela okwenza ukuthi sicine singasazi ukuthi ukuzavusa amankampani kahulumende lawa ancedisa isizwe kuyini.